ngathi mina ngolesine sithole umbiko from u-director wethu we-health services department ubaba udokotela u-Edwin Sibanda ukuthi kutholakale ukuthi kulo mbiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare e-Benview ne-Buthiriro abatholakale bele mkhuhlane lo we-cholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela-ke abantu be-engineering services ukuthi ngabavula amanzi umuntu wonke ovalelwa amanzi olesikwerede kumbe onganasikwerede kumbe lapho ngafiki khona amanzi kaponti afike khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edolobheni lakoBulawayo.
Vakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekarisini sebe-identifye singathi sokubekwe eceleni isibhedlela se-Tony Groove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana nemikhuhlane le yekholera. So singathi sikuthole namhlanje umbiko ngokuthi hhayi bonke laba abaphephile abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Izakhamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo lokunabasa izandla lembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kunembuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani koBulawayo?
Esikwenzileyo nakoBulawayo uzakhumbula ukuthi besivuta ingcekeza kanye ngeviki emalokitshini ngathi kanye lamasabhabha lawa asilisa koBulawayo. Okwamanje sesithe ingcekeza kayivuthwe kabili ngeviki. Uzakhumbula ukuthi lodubo lokuthi izimota zethu ziyasilela sesikwenzile okwamanje ukuthi kayivuthwe ingcekeza leyo kabili ngeviki.